amagotha athamisa abe isiphithiphithi ukugijimisana lesikhathi ukuze bangenise lezi ngwalo emthethwandaba ungakavali njengoba namhlanje bekulilanga lokugcina lokuthi baphikise limpumela. Igqwetha elikhokhela iqula lamagqwetha aphikisa isinqumo se-ZAC u-Advocate Thabani Mpofu utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba njengoba sebekhweze lolu daba osekusele ukuthi umthethwandaba wahlulele. Uchasisa ngokuthi asebekwenzile lokhu kujoni ngokusemthethweni njengoba usuku lokugcotshwa kukaMnangagwa obikwe ngabe-ZAC ukuthi unqobile kulolu khetho bese lubekiwe.
Hayi, ayikagcotshwa. Hola ntonjani?
Sesifakile amaphepha ethu emthethwandaba edaleni sokathesi umuntu wonke ongurespondenti kuzozamele afake naye amaphepha akhe. So kusho ukuthi udaba lolu soluzahlazululwa emthethwandaba.
UMnumzana Mpofu uveze njalo ukuba uselala obempisi ngoba impilo yakhe isengozini esethuselwa ngokuphela selokhu wavela egcekeni ukuba uzosebenza ukumela uthamisa emthethwandaba.
Bangithisela ukuthi labo uyazika beyahlanga kodwa hayi vele uyazi mna kangisabi muntu kodwa bangithisela balokhu bangithisela.
Umpofu uthi abakudingayo ukuba umthethwandaba we-Constitutional Court utsho ukuba ukhetho oluqhutshwe ngabekhomishini e-ZAC lungananzwa ngoba lungaqhutshwanga ngemfanelo njalo belobufakazi obusekela lokho. Uncedisana namanye amagqwetha avele kwamanye amazwe Umpofu abagoqela kwele-South Africa nakwele-Melika. Umthethwandaba we-Constitutional Court kumele ube usinqumile phezu kwalolu daba phakathi kwensuku ezilitshumi nane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Gama.